sendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthaka somuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlaka 3 kumpimbitho 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
uhulumende uzama ukwethusela amalunga ebandla le-NDC njalo ukuthi uhulumende uzama ukusebenzisa umthetho ukuqinisa umsebenzi wakhe wokungavumeli amalunga e-NDC ukuthi athole amalungelo lawo akhona esekeleni sombuzo.
Umthethwandaba we-Supreme Court namuhla uzahluza udaba lwabasekeli be-MDC uLast Mayengama loTungamira eMatsokere olokuphikisa ukufunyana belecala lokubulala ipolisa kanye lesigwebo abasetheswayo.
Ubuhle bangikhona kabuko, abantu abayibo abathenga amafutha ngabantu abalamakampani abhadala kumbe angithi mina athengisa izinto abazenzayo ngemali okuthiwa yi-RTPS. So lawo amafutha e-RTPS ngawasabona emagalajini.
IZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi amankampani athengisa amafutha ezimota asengazikhethela indawo zokuthengisela lawo mafutha ngemali yaphandle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-Supreme Court namuhla uzahluza udaba lwabasekeli be-MDC abagoqela uLast Mayengama loTungamira eMatsokere olokuphikisa ukufunyanwa kwabo belecala lokubulala ipolisa kanye lesigwebo abasetheswayo. Ababili laba batholakala belecala lokubulala ipolisa uPetros Muteza ngo-2011 njalo sikhuluma nje basejele leChikurubhi lapho abapika khona okweminyaka engamachumi amabili ngamunye. Umsekeli weMDC owesithathu owayesetheswa icala elifanayo uNkosazana Yvonne Musarurwa wasuka wakhululwa phansi kohlelo lukahulumende olokuxolela amabhantinti olwe-presidential amnesty. Amagqwetha amela uMayengama loMatsokere athi ababili laba kumele bakhululwe ngoba kayisibo ababulala ipolisa. Amanye njalo amalunga e-MDC alitshumi lambili abotshwe ngomgqibelo esetheswa icala lokubangela udlakela eChitungwiza amiswe emthethwandaba izolo lapho enqatshelwe khona ukukhululwa ngemali yesibambiso. Ibandla le-MDC lithi ukubotshwa kwamalunga alo yikuwahlukuluza nje kuphela. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele sikhulumeli somkhokheli we-MDC uDokotela Nkululeko Sipanda.
Kusegcekeni ukuthi uhulumende uzama ukwethusela amalunga ebandla le-NDC njalo ukuthi uhulumende uzama ukusebenzisa umthetho ukuqinisa umsebenzi wakhe wokungavumeli amalunga e-NDC ukuthi athole amalungelo lawo akhona esekeleni sombuzo. Ngalolo daba lokhu akusethusi sokuyihlala yenza sokuyinjayela injayelo esesizakwenza nje ukuthi lathi silungiselele ukuthi sihlale sazi ukuthi uhulumende lowo uzahlala esebenza ngaleyo hlobo.
Okuthiwo ngamapholisa-ke njengalokho okwenzakala eChitungwiza abathi ngempela abachabe e-MDC bebebangela udlakela.
Ngangazi ukuthi kukhona umuntu waseZimbabwe kumbona umhlabeni wonke jikelele olokhu elenkolo yokuthi uhulumende we-ZANU-PF lamapholisa abesetshenziswa nguye kulento angayikhuluma esikulo liqiniso. Ngakho angazi ukuthi lokho singathihlupha yini ngezinto eziphuma kulo hulumende. Yikho phela lo mkhono omungavumi ngoba kabakwazi ukukhuluma izinto esingazithi liqiniso njengabantu abadala.
Sesikhangela zona inhlelo zokutshengisela azisoze zibeke abantu abaningi engozini yini njalo zizaletha umahluko na?
Kuyikuthanda kukazulu weZimbabwe ukuthi udaba lwakhe lulungiswe. Akusikho ukuthi kuyikufuna kwebandla le-NDC kuyikuthanda kukazulu weZimbabwe ngalolu hlobo. Lowo mbuzo singawufaka emphakathini size ukuthi abantu beZimbabwe bathini esikwaziyo ukuthi belokhu besima nje bethi ku-President Chamisa akasinike isignali. Ngakho khonokho angibona ukuthi sokwasuka futhi kube ngumbuzo wokuthi kathi nxa esenike isignali nguye osekuhlupha abantu. Kuqakathekele ukuthi uhulumende weZimbabwe kalandele isekelo sombuso angalimazi abantu ngoba akalamvume yokwenza njalo. Njalo abazabe bethunywa ngolo hulumende ukuthi bayenze lokho bayenze lowo msebenzi omnika ngako bazi ukuthi bona ngokwabo nxa bengazakala bazafanele bame phambi kwentilongo bathonisiswe amacala abo okungalandeli amalungelo abantu afakwa umhlaba wonke jikelele kwi-United Nations.
Udokotela Nkululeko Sipanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Yebo yebo yebo, thakaza muhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabatsha ngolwesibili maviki wonke. Oluqala ngo-8 luphela ngo-9 p.m. esilethulela ku-Facebook ekhasini lethu le-VOA Ndebele. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abangabalimi ngendlala eZimbabwe. Abafisa ukungena kuhlelo lakho ukuthumezela umlayezelo ku-WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465-0318. Lakho njalo kusixhuma kuFacebook ekhasini lethu le-VOA Ndebele. Asihlanganani kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Ugatsha lukahulumende olweZimbabwe Energy Regulatory Authority luthi amankampani athengisa amafutha ezimota asengazikhethela indawo zokuwathengisela ngemali yakwamanye amazwe ngemva kokuzithengela lawo mafutha phandle kwelizwe. Embikweni wethu le izolo ntambama iZera ithe amankampani la kumele akhethe amagalaji amabili lapho inkampani inye ngayinye ezathengisela khona lawa mafutha eHarare lakoBulawayo kanye legalaji elilodwa ingqe ngaphi kwelizwe. Amankampani angelayo imvumo yokuthenga amafutha ama-procurement licenses azaloba amagama amankampani azawalethela lawa mafutha wona azathengwa njalo ngemali yakwamanye amazwe. Amankampani lawa kumele akhweze amaphepha awo okudinga imvumo kohulumende ilanga lingakatshoni namuhla. USithandekile Mhlanga weStudio 7 ubuze osomabhizimusi umnumzana Pedniko Pepe ukuthi kambe licebo elihle na leli elingaqeda ukusilela kwephethulo ledizili elizweni.
Ubuhle bangikhona kabukho ngabukhona ndlela bani ubuhle bangikhona. Abantu abayibo abathenga amafutha ngabantu abalamakampani abhadala kumbe amithini la athengisa izinto abazenzayo ngemali okuthiwa yi-RTGS. So lawo amafutha e-RTGS kawasabona emagalajini. So labo-ke abalamakampani atrade ngokuthi athengisa iy'mpahla zabo ngama-RTGS yona leyi imali yangaphandle kwelizwe abathithengiswe ngayisiyo bazayithatha ngale umbuzo wakuqala lowo. Umbuzo wesibili ukuthi kutsho ukuthi labo ababe bethengisa iy'mpahla zabo nge-RTGS sekusitsho ukuthi bangathola i-RTGS sokufize baye lapho abangathola khona i-foreign currency kwenzeka ukuthi labo bakwanise ukuthi bathenge amafutha. Nesizathu esifana nayo emabhenki akula mali eyangaphandle kwelizwe, awungake uyithole imali ebhenki eyangaphandle kwelizwe, itholakala emkambo omnyama. So sokuthi ngezinye indlela ke imizamo le abayenzayo isiza promoter umkambo omnyama ukwenzela ukuthi amakampani asalele kuvikile evulile. Kule public transport, i-public transport sikhuluma-ke ngemijova eyiyephala abantu, sikhulume ngabo ozubukho labo abaya ebantwini abebe bathola abantu. Pho-ke bona bazayithatha ngaphi imali yokuthi bathele amafutha bathwale abantu? kungani kwinto kwakukhona ke kuseva labo abanezindlela ezingaqondanga ezokuthi bathole imali yangaphandle kwelizwe ekuthiwa yi-foreign currency.
Kungabe kuzadingeka imali eningi kakhulu yini lapho ukuthi begcwalise indawo lezi ngamafutha?
Ivele izadingeka ngoba asithi thina amakampani engiwaziyo uma ngithi ngiyakhangela nje ngemihlelo engqondo asinga amahlanu alama okuthiwa ngamasayiti ngoBulawayo. So asithi kona lawo amakampani amahlanu angathi akhethe amagalaji amabili. So sithi ngamazindlela sokuzaba namagalaji asemthethweni angu-10 kumbe alitshumi azabe ethengisa amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe. Amakampani lawo ye azezahlala elamafutha. Lawa amafutha athengiswa nge-RTPS abe engasekho ngoba lakathi sikhuluma ngawakho wonke amadolobho kusho ukuthi azabe esiba negalaji malini ngalinye. Nxa kunamakampani kulawo madolobho amahlanu kusho ukuthi kufanele kunamagalaji amahlanu azabe ethengiswa amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe. So ngezindlela-ke kusho ukuthi sekuvumakele ukuthi amafutha asezathengiswa ngemali yangaphandle kwelizwe. Umbuzo omkhulu ukuthi nxa uhulumende eselokhu evuma izinto ngazinye ngazinye, yindaba angahle athi yonke into kayisebenze ngemali yangaphandle kwelizwe. Sibuyele kulokhana esasithi i-dollarization, wonke amakampani a-charge ngemali yangaphandle kwelizwe, zonke izinto esizisebenzisa sisebenzisa imali yangaphandle kwelizwe, kwenze ukuthi sonke abantu silingane ngokufananayo.
Singabona lokho kukhweza yini imbadalo yamafutha lawo, njalo kusiba lomthelela wokuthi ezinye impahla ziqonge?
Imbadalo yento yonke isiza khona iqonga ngasizathobana. Mina nqabe ukuthi ngithengisa impahla engizithengisayo ezithwalwa ngemota ezithengwa ngamafutha athengiswa ngemali yangaphandle kwelizwe, sengizathatha-ke le okuthiwa yi-rate eyomkambo omnyama ethi yena khathesi sikhuluma kunjenje iku-32 ngedolari lemelika ngalinye. Sengizathamuza-ke ngayo u-32 sokusuthi into zami engizithengisayo sezizadula ngoba nyake ngisenzela ukuthi ngenelise ukuthi ngithole amafutha ngentengo yemali yangaphandle kwelizwe.
Umnumzana Bednico Pepe ngusomabhizimusi ubexoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla? Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uzakhuphula njalo intengo yempuphu maduze ngemva kokuthatha inyathelo elifanayo kumaviki amabili edluleyo. Iphephandaba leli lithi lokhu kuza kwenzakala lanxa nje impuphu ingatholakali elizweni. Inkundla yezimlife.com yona ithi osuswe esikhundleni sokuba ngumkhokheli wabasakhulayo bezanu-PF umnumzana Godfrey Senengamu ulakho ukuxotshwa kokuphela kuleli bandla ngemva kokwala ukuyafundiswa izifundo eziphathelane lokuhlonipha inkokheli yezanu-PF eHerbert Chitepa Ideological College. UTsenengamu loLouis Matutu basuswe ezikhundleni zabo ngenyanga edluleyo ngemva kokwethesa abantu abalobudlelwano lezanu-PF umlando wenkohlakalo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Siyabonga basakazi bakaStudio 7 nani bonke balaleli. Sibonga impilo esiyiphiwa yiNkosi, sibonga mlimi wesigcinileyo. Lapha siyananzelela izihluphe ezibhekane labantu. Sizwile futhi emhlanganweni lokade khona eVictoria Falls kukhulunywa ngokuthi abantu sebelawo amakhompyutha, sebelama-laptopu, but isimanga ukuthi emakhaya wakho lesikolo okuthiwa khona kusenyandeni akula laptopu, isikolo sonke sine-laptopu eyodwa. So ukuthi laba babalama-laptopu bangaphi? So siyacela uhulumende xa ekhuluma ngama-laptop abekwazi ukuthi izikole emathawuni ezinyazila, emakhaya vele kasikhulumi ngoba bala. So cela ukuthi kulungiswe izinto abantu bayenelise ukuthi bathole izinto. Sikhuluma kunja kula kudla, kanti manje siza iVision 2030 siza yenza njani abantu belama akuba abantu abathola ukudla igovernment ibona ukuthi abantu bayathola ukudla impuphu yona le uthi ayikhona siyayithenga ezitolo lapha sesibhadaliswa iyabikhona lesebenze kube sokuthatha nansi grocery abafuna ukuthenga igrocery bathola impuphu kabathengi beli line liyabe liline phandle lile mali yokuthenga impuphu kuphela hlala nini lihlale kuze kube yi 2 hours 4 hours phathi siyamangala nxa kusenzakala emathawuni ukuthi pho emakhaya kunjani lapha emathawuni phela amapolisa aseduze abona laba becorruption baseduze kodwa icorruption yikho yenzakala khona ngamandla awu uhulumende kasincede ngoba abantu bangazama ukuthi bazincede lapha kuba lo msindo omkhulu so sicela ukuncediswa khonapho ekuthini abantu bathole ukudla abantu bathole amakhompyutha ezikolo mangcono befaka noma ama-laptop zezikolo abantwana bayenelisa ukuthi befunde ngoba abantwana bemakhaya bayasalele muva naso kubuya umhloliso sobuya umhloliso ofana nayo indawo zonke cela ukuncediswa khonapho ekuqhathwa lapha ekuqhathweni abantu abaqhathwe indawo zonke kuyathiwa kuyaqhathwa amatitsha uthole ukuthi umajorithi yabantu abaqhathwayo bonke bavela ku-one side eminye imihlobo isalingaqhathwanga so sicela ukuthi kuqhathwe abantu ngezindawo ngezindawo ngiyabonga
ngiyabonga studio 7 linjani lapho hhayi mina ngiyaphila igama ngumeluleki ncuke phuma eZimbabwe la engiphuma khona but ngokuhlala ngise-South Africa la eThekwini mina ngithi ngicela ukuthi 2023 emazimbabweni lingayi ukuyavota ngoba kuyafana nje livotela ubala nje ayikho into elizwe elingathi lingayivota balivumele ukuthi liyenze one into yakuqala amasoja akumelanga angene ezepolitics amapholisa akumelanga angene ezepolitics amasoja awokugcina ilizwe amaphoyisa ngokugcina ukuthula like country nayo hayi ukuthi kuthiwe iMDC ingafuna ukutshengisela sokukhithwa amapholisa sokusiyatshaywa abantu kanti amaphoyisa akhona ngawani amaphoyisa kwezepolitics angeni kwamele avumele abantu batshengisele yabona so sicela ukuthi nalo mthetho waseZimbabwe ikayona yena upresident wakhona lo mnyanga naye khonapho kumele alandele umthetho waseZimbabwe hayi ukuthi nawo ngobuhlelo esihlalweni sesitina senginkosi asinkosi phela ukuthi azabe khwaphana yithi singabantu simsupport kasicabangele singamaZimbabwe ngiyabonga Studio 7
Hey Studio 7 ha akusenani noma ama message ame ngabalwa kodwa entweni zamasiko lapha kube isiqhepu nje kodwa hey indaba lezi ezikhulunywa ziyajabulisa impela ukuthi ubethwa ngeke kube namalanga ukuthi ukukhulunywa ngazo ncane sibe siyofunda okuningi impilo yalamhlanje sisheshe impela umasuku umlondo la eSouth Africa
Salwalani basakazi beStudio 7, oStudio abasakazi abahle mina ngubhanda moyo komnyama. Yeah, yaqalisa ukungena ngalolu hlelo ngumntanami lo owayenza engineering eSouth Africa. So hayi ningangisizela yena njengoba liyabona ukuthi umhlaba uminjani hayi. Nami ngajabula maye ngakhonnectana labantu abangamsiza. Yeah, njengomuntu omutsha la yakwazi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi wakhe. Ngiyabonga basakazi.
Aboge bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Igciwane le-coronavirus selibulele abantu abayisithupha eMelika njalo lahlasela abalikhulu. Abafi bonke bebehlala esabelweni seWashington. Umongameli Donald Trump uthi lanxa umkhuhlane lo khanya usabalala ngelizwe, uzulu weMelika kamelanga ethuke. I-coronavirus iqale kwele China ngumpalakazi, njalo isibulele abantu abedlula inkulungwane ezintathu emhlabeni jikelele. Idale lePhalamende lakwele Malawi seliphasise umthetho ovumela ukulinywa kwembanje ezizasetshenziswa ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo. Abasekela inyathelo leli bathi lizathuthukisa umnotho welizwe, wona ogxile kakhulu ekulinyweni kwegwayi. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abadinga ukumela ibandla eliphikisayo elamademokrats kukhetho lukamongameli bazanqikilana kukhetho lwama-primaries kusehlakalo esaziwa ngokuthi i-Super Tuesday namuhla. Ukhetho lolu luza kwenziwa ezigabeni ezitshiyeneyo, njalo luza ngesikhathi abanye ekade bencintisa abathathu. Umnumzana Pete Buttigieg lonkosikazi Amy Klobuchar sebephumile kulumncintiswano, njalo bamemezela ukuthi sebesekela umnumzana Joe Biden. Okhokhelayo kulumncintiswano umnumzana Bernie Sanders kanye lomnumzana Biden yibo abakhangelelwe ngabantu abaningi kulumncintiswano. Sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo, sambuza ukuthi ubona izala nkomoni.
I-Super Tuesday iqakatheke kakhulu. I think okwamanje sekucaca-ke ukuthi i-race le izohamba kanjani. Laba abathathu abaphumileyo, uKlobuchar, uMayor Pete kunye noTom Steyer, ngabantu ade bevele isupport yabo beyithola kulaba abantu esithi ngama-moderate ku-Democratic Party. And then kusho ukuthi asebesele manje esingathi bakuleyo lo category eyama-moderates, sokunguye u-former vice president uJoe Biden kunye lo Mike Bloomberg. And then ngale kulaba esithi ngama-progressive abaku-left kakhulu, abasandleni senxele kakhulu, kulo Sanders onguye ngathi uyakhokhela lapho lo Warren. So kusho ukuthi impisi lapho-ke ukuthi ngubani-ke ozophumelela ku-Super Tuesday phakathi kwama-progressive lama-moderate. Kodwa njengoba ushilo ukuthi uKlobuchar loMayor Pete sebesupporta umnumzana uBiden, hhayi kukhanya ungathi umnumzana uBiden usethola i-momentum ngoba nguye owinileyo ku-primary leyenzakale South Carolina ngomgqibelo.
Bakhona abathi uBloomberg akwenzayo lapha yikuphazamisa nje umnumzana Joe Biden ukuthi engatholi usekelo. Ngokwenza njalo bathi uphathisa umnumzana Bernie Sanders. Ukubona ngaleyo ndlela lawe?
Ye, khona ngaseqinisweni kunjalo, ngoba ama-policies akhe uBloomberg lo Joe Biden ayahambelana, ngoba yiwo esingathi ngama-moderates kuma-democrats. So kutho ukuthi bathiya emfuleni munye. So njengoba bethiya emfuleni munye, kutho ukuthi okusoyenza okuzowenzakala ukuthi kuzophazamisa omunye wabo, kunikeze uSanders ithuba lokuthi noma uWarren ithuba lokuthi kube yibona abathola amavoti amaningi ne-Super Tuesday. So yes, ikhona leyo nkinga, kodwa ngokubona kwami uBloomberg I think wayiphuzela indaba leyo yokungena ku-race le, ngoba even ama-debate asekaba lawo I think uthwele qatha ukuthi ngakhonvinsa abantu ukuthi bamvotele. Plus oSanders bayamshaya kakhulu ngendaba yokuthi uyibillionaire, and bona balwisana lama-status ama-billionaire anganakeleli i-middle class ababhekana bona bodwa nezomnotho wabo. So I think konke khona lokhu at the end of the day kungamphazamisa kakhulu uBloomberg unikeze uMnumzana uBiden i-opportunity yokuthi kube nguye olida.
UWarren alubana ethe waphuma kulumjaho ubona esekela bani uJoe Biden kumbe uBernie Sanders?
Ngama policies yakhe ngibona engasekela uSanders ngoba I think yena lo Sanders vele bale ama policies abo ama progressive policies abo ayafana bona vele ba ku left kakhulu, so angiboni ukuthi anga shift ukuthi abuye e-center kuwo Biden. Ngibona engasekela uSanders uma engaphuma.
Ozakhethwa libandla lama Democrats ubona ephumelela yini lapho azanqikilana khona lo mongameli Trump ngolwezi?
Ya, kusho ukuthi mina ngokubona kwami umuntu ofana njengoSanders noma uWarren uzothola kanzima ukungqikilana lo Trump, ngoba uTrump uzovela athi ya laba bantu sebefuna ukuletha i-socialism le-communism lapha e-America, izinto esazivisa from kudala ngoba ama-policies abo a-socialist. And I think because of khona lokho abantu abaningi once ungaqala ukukhulumana nge-socialism le-communism lapha e-America bahle baqala ukwesaba ngoba ivele ibonakala njengento embi kakhulu because of isikhathi eside i-America ilwisana le-Russia and i-Russia ziwe ukuthi ngama-communist. So because of that uSanders ngibona ungathi angathwala qatha ukudlula uBiden, ngoba uBiden uyakwazi ukuthi a-appeal to abantu abaningi aba-more central abangekho kakhulu esandleni sokudla noma kakhulu esandleni senxele.
UMnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazwe, sixoxela eseVirginia khonapha eMelika.
Amadoda siyabakhumbula bonke abasilahlekelayo kuleli lizwe lakithi, ababesebenza ngaphansi kwalobukhathi esisebenzayo kwezomculo madoda. Namhlanje ngihamba nokumokagoli awu utsho mina kanye ungondongondo umastermind umgidiyeni umezwe izinto zenzakale umabobotheka kugodwa inhliziyo zabesifazane umabongwaluphakathi. Noma ungangibona nginje ngigoba ngomntana oyedwa ongumfana ukuthiwa ngugudla umkhukhu umfana lomzimba omncane, ungaze umthwalele esibhedlela ukuthi wabanga ukuthi uyagula befike belalise wena obuye naye. Namhlanje sizibiza kanje sikhumbula amaqhawe akithi kwezomculo, amadoda okudala sikhudla nawo siloko sinandisa abantwana. Sikhathele ngokuqoqa imizimba yabafowethu, sigoqe imizimba yezithandwa zethu emzimbeni.
Big Five and TK Brothers besigqibela uhlelo ngengoma emnandi, but siyawakhumbula amaqhawe kwezomculo. Sizigqibeke ngebezihamba phambili. Umthethwandaba weSupreme Court namuhla uzahluza udaba lwabasekeli be-MDC abathi uLast Mayengama loTungamira eMatsokere olokuphikisa ukufunyanwa bele cala lokubulala ipolisa kanye lesigwebo abasetheswayo. Kwaneleke Mthwakazi, siyabonga ngoxhaso lwenu kuFacebook. Siyalibona, siyazi belibukele. leze njalo, njalo kusasa. Kahlukane okwamanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngu 7:30.